Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo ngelanga lekhisimusi mhlazi ku-25 Mpalakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, bekuphithizela emngceleni weBait Bridge inkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zisiyadlala ikhefu lekhisimusi.
Umumu emngceleni weBait Bridge but of course kunzima kakhulu ngoba ma ungaphandle uzothi akulabantu kodwa ungangena phakathi ufuna ukudlula kunabantu abaningi.
Unkosikazi kalo wayengumongameli welizwe umoya umnumzana Robert Mugabe uGrace ubonakala emtshadweni womsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga osekudale imibuzo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe zikhala ngokuthi ikhisimusi emazweni ayilahlonzi njengekhaya.
Umkhathi wakhona awufani lasekhaya. Kunje namhlanje lana eWashington DC kuyanetha, kuyagodola, ekhaya kuhle, izihlahla zihlumile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Bekuphithizela emngceleni weBait Bridge izolo inkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zisiyadlala ikhefu lekhisimusi. Umphathintambo wezokwethekelelwa kwelizwe unkosazana Barbara Rhodes ubesemngceleni lo esithi wamukela abangena elizweni. Lanxa iningi belikhala ngokoma komnotho welizwe, inani labedlule emngceleni weBait Bridge kunsukwana isanda kwedlula belilinengi kakhulu. Abanye kade bekhangelele ukufika ngelanga lekhisimusi baze bafika ekhaya izolo ntambama ngenxa yokuminyana okusemngceleni lo. Umphathintambo wezokwethekelelwa kwelizwe unkosazana Barbara Rhodes ubikwa ubesemukela abantu ebapha izipho esithi ebafisela lekhisimusi. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso ye-International Cross Border Association umnumzana Dennis Juru obesemngceleni lo izolo.
Umumu emngceleni weBait Bridge but of course kunzima kakhulu ngoba ma ungaphandle uzothi akulabantu kodwa ungangena phakathi usufuna ukudlula kunabantu abaningi. Njalo siyabona ukuthi iSouth Africa kulo mnyaka isebenze ngenye indlela sikhona la eBait Bridge. Sibona ukuthi abantu sebengena ngasemuva kweborder ku-entrance ebizwayo ngokuthi Manika. So uzothi akula abantu kanti abantu bagcwele ngasemuva kweborder ngale. Siyabona ukuthi kune confusion la eBait Bridge border post ngase South African side. Sibona ukuthi kunabantu abasha ababizwayo ngokuthi i-Border Management Authority BMA. Sibona baza ngemithetho yabo eyingafaniyo ngemithetho esijwayele yona, njalo bayakontrola la ama-officials awajwayele ukusebenzela eBait Bridge. So siyabona ukuthi mabezame uku-experiment izinto zabo, yikho okubisela izinto emuva. Njalo siyabona ukuthi la abajwayele ukusebenzela eBait Bridge abanawo amandla, abakontrola nabantu abasha abangawaziyo, abangelayo i-experience yala eBait Bridge. EZimbabwe sibona ukuthi ngaseZimbabwe side babizi imoto mabefuna ama-trucks kaningi, babiza ama-trucks kuqala ngoba ama-trucks engaba maningi kuba ne-congestion enye eyenzayo ukuthi kuhlangahlangane izinto ezihlangahlangane. So khonapho yakama ukuphosa babiza kancane kancane imoto kancane kancane batsheni laba seSouth Africa ukuthi ungene imoto ezingakhi njalo umhlobo bani wemoto mabefuna imoto ezingane bayathe bafonela baseSouth Africa ukuthi sicela ukuthi nilethe imoto ezingane. Abantu abavakatshayo eZimbabwe yibo abaningi la abaya eSouth Africa siyabona ukuthi abasekho baningi se I'm sure sebeqedile ukudlula ngoba sibone ngesikhathi kubanjwa abantwana abancane isikhathi izikolo zivalwa eZimbabwe yikho kade kula abantu abaningi kade besiya eSouth Africa. So iSouth Africa yona ngokwayo iyenze ngenye indlela njalo okokuthi ama-queues khasaye eSouth Africa kasangeni eSouth Africa ama queues sewe border ebuyela eZimbabwe. So mawufika e border kungayenzeka ukuthi uyo line use side yaseZimbabwe phezu lokwe bridge i line ayisaphumele ngaphandle ngaphakathi kweSouth Africa border isiya ngaseZimbabwe.
Umnumzana Dennis Juru ngumkhokheli wenhlanganiso ye-International Cross Border Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Beitbridge. Lokhe sikudaba lunye siphinde saxoxa lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Umnumzana Cassius Jays Simana Mpofu saqala ngokumbuza ukuthi baningi na abantu abaziyo abahambe ekhaya.
Ya ngokuzokwami ngathi abantu abaningi bahambile ngoba lama picture ebengiwabona ethunyelwa ngabantu ethe beseboda atshengisa ukuthi hayi abantu baningi abahambile eboda bekugcwele kakhulu ukuthi abanye abazokufika bazofika late kusasa ngolwesibili iChristmas edlulile vele.
Manje ngokuzwa kwakho abahambayo ngabavakatshayo nje besiyodlala ikhefu leChristmas kumbe bakhona obazwileyo abathi bona sebehamba okokuthi abasaphenduki?
Hayi abaningi ebesixoxa nje ngendaba zalezi iminyanga edlulileyo ngabahamba kokuyavakatsha abahamba for Christmas ngabantu abazophenduka futhi la abantu kathesi ukuthi baplan ukuyahlala ekhaya kuthi lapha sekuzima nakhona kodwa ukuthi baye ekhaya ekhaya babona ngathi kuwesi futhi le ndlala lekhona ngoba izolo ngathi alikho lo nyaka so kuzoba nzima kakhulu ukuthi umntu angacaba ngokuya egazi isitime kuyahlala khona.
Manje njengoba sisizwa abanye bekhala ngendaba zemali ngokubona kwakho abanelise ukuhamba ngabahamba bethwele impahla njengalokho kwenzakalayo kweminye iminyaka kumbe kwakathesi baphonguhamba belengisa izandla?
Khona kuhlangene nje kodwa ngikengabasejobhek nje iveke edluleni ngibona omalayethi impahla babezithwala bezisekhaya babebhizi kakhulu okutshengisa ukuthi abantu abahambileyo abaningi bahambe nempahla zabo kodwa abaseleyo la bathumelile nakhona futhi ngaba behlukile kodwa kutshengisa ukuthi hayi impahla zihambile omalayethi abebebhizi through and through bebebhizi kakhulu.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani bonabo abaya ekhaya ngabantu abahamba belesifiso sokuthi bahambe ekhaya ukuyabona izihlobo kumbe kukhona nje okunye okubangela ukuthi basuke ngalesi sikhathi?
Bona ngathi kuvakathi nje ukuyabona izihlobo labangani nje kwakuyisikhathi sokuphumula akakula nje okunye okukhule ngicanga ukuthi ngabe kuwenzeka hamba ngoba kuyabona izihlobo labangani lokuthi baphumule nje isekhaya ngoba lami kunje bemfisa ukuthi ngangisekhaya but ngihlulekile befuna ukuvakatha njengofika ngiphumule ngisekhaya kodwa kwehlule.
Yona imali ye-South Africa irand njengoba isisindo singani siyehla nxa kuqathaniswa le-dollar le-Melika abasukayo khona ngapho e-South Africa besiya eZimbabwe ngokuzwa kwakho bathini ngendaba yemali yona le?
Imali ngale iwile iyawavali njalo njalo nje ngoba ngathi i-black market yasekhaya hayi into eziningi iyazibulala kakhulu so umuntu uma esiya ekhaya nje vele kumele ahambe ethengele into ofana azithenge ekhaya ungahamba nje kule mali okuthi uzofika la wenelise ukuthengela abangane amakhokho la ngobuthenga utshwala ngibenza kunawokhanga kodwa okuthi uthi uzofuna ukugida ekhaya ngemali le ayisebenzi totally rand ngale iqhathaniswa nedola ayisebenzi ngoba into zonke zekhaya vele ivalue yangikhona bayithinta bayise kudola noma yini uyabuyithenga so hayi kulobu nzima ke laphi imali irand ekhaya isasebenzi kahle vele.
Siyabona ukubana iningi likhala ngemsebenzi ukuthi khona itholakali khona ngaphe South Africa. Manje benelise njani ukuhamba abantu khona kuwomile kangaka?
Abantu njengasebelisiko abantu bayazama khonokho ukuthi uyaceda isikhathi eside lokho ehlanganiswa okuncane mayethe wathola i-chance umsebenzi likayisekho mayethe wathola i-chance nje uyahlanganisa konke okuncane ahamba ekhaya kodwa ukuzima sobukhona kakhulu emsebenzi ayisatholakali kahle into zonke nje zikhanya ngathi lazo landela ilayini yaseZimbabwe ukuthi into ziyaphela ziwa kancane i-economy yawa umsebenzi yaphela.
Lo ke ngumnumzana Cassius Jays esimanampofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubexoxa icingweni le Studio 7 ese South Africa. Unkosikazi kalo wayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe uGrace ubonakala emtshadweni womsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga osekudale imibuzo. Umgabe kabonakali lula emphakathini selokhu wachiwa ngumkakhe ngomnyaka ka-2018. Umgabe wake wathwalisa nzima umongameli Emmerson Mnangagwa ingakabi ngumongameli ngesikhathi umkakhe esabusa. Umgabe uke waphoxana lohulumende ngemva kokuya emthethwandaba esithi kafuni amathambo omkakhe uwangcwatshwa ekhaya lakhe koZwimba ukuthi agejwe ayebekwa kakutsha emathuneni eNational Heroes Acre eHarare. Umgabe ubonakale kumfanekiso kamabonakude echichimba lonkosikazi Auxilia Mnangagwa ukuba khona kwakhe emtchadweni kaChiwenga ochade lo Minio Thabo Baloyi odabuka eFilabusi kuthiye abanye bezibuza ukuthi mpela waxolelana lo Mnangagwa na kumbe kukhona ukuchaya amanzi. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Max Mkandla njalo walwa impi yenkululeko ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yeah, izona kuyayithi igida lapho ukuthi ukuthi lana phela ngaso party kodwa ukuthi wadinga kaChiwenga lentombazana wakhe bechada la ngalokho ke ku right sibe bekhona khona lapha ukuthi ukuthi lana lana khulu lana nzo lana sikhwili kodwa ukudabula khona ngeke ukuthi ngahari right pa kona uright sibili njalo uthanda ukumanyana nabanye gakhani lapana nomikani ukuthisa ubuntu nobukhokheli bakhe ukuthi kumachuwa gakho epatini thina kodwa kubemcinjini.
Kodwa bakhona abathi bona uvikela amaplazi abaphiwayo lenye inoti ayesaba ukuthi engayekela ukukhanya esondelelana labo engayihluthunelwa. Uthini wena ngalokho?
Hayi lokho nje babe kosisa abantu kubona kangiboni engahluthimela any proper really alibana yikho khona lokho ngawubonakala emcimbini yamaphathi kodwa lokho kasho kwephathi phela lokho umcimbi nje wokujabula ke kosisa nje laye kuthe bekhona ngesakhamuzi sesilethi so laye laphandle phandle kuyikini by invitation so ukuthi futhi bebemxusile la ukuthi kabe khona kanye ngezi kungahunga wasegijima naye esiya kuba khona so ukhambe nge-invitation so lokusikhango kwakhe umuntu ongenasikhwili ngalokho okwenzakalayo kodwa politically kangeni kaseningini ku-politics zabo so ukuthi angathathelwa ulutho hale ingay emakhothi le nakubona ababemthathela babengaqondani ukuthi bemthathile ngoba naza silolungile lethu i-property kabangeni la iyakwazi ukuthi khona bona ngokwabo banama-property ebengwabo.
Kodwa nxa sikhangele khona lokhu kwenzakalayo ungambona na unkosikazi Grace Mugabe engena ku-politics njengalokhu ayesekwenza ngesikhathi umkakhe esa phila simbone sibili laye engena kumbe kuzana uPF ekhethwa
udangena lwana kupolitics kodwa udangena ithintile iattitude kuphela lokho esikuthi thina change of mindset yikho ukukhona kuphela ukuthi khona kutshintshe kube lothintsho kodwa ke kupolitics izangena eyi-opposition asiphindlini iphakathi kwaleli qembu elibusayo kodwa ungena nje sibili eyi-opposition either by forming i-political ngobana ngangena ekhona laphayana kuyabe kuminingi kuyabe mele so ngibona ngazani hhayi kwezemponompolo lezi kuzangena sibili kodwa ngendlela engimbona lokho endlanela unkulumo zakhe uzangena eyi-opposition.
Nxa usithi uyangena eyi-opposition uyangena eku-CCC kumbe kwelinye nje ibandla
ulandelela manje amabandla avukayo lapha naye njengesizalwane sakhona lapha ulelungelo lokuthi ngendlela ebe nokwakha ikho angabe kuhlomile.
Alo ke ngumnumzana Max Mkandla ohlaziya izombusazwe njalo walwa impi enkululeko ube khuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko yenu elisithumele nge WhatsApp.
Hey, Studio 7, Studio 7, umama lo akhohlisa abantu beZimbabwe. Lo umama okhuluma yithi, okhuluma inyongo lo mama. Sesimtshela amaZimbabwe kade sihlupheka leparty yake iZANU PF lo. Yaqeda abantu ngegugu rawundi. Akula focus esikhitshela ngayo. Lo umama lo angasikhohlisi nathi, hey whatever. iZANU PF yiyo eyenza lokhu. Isebenza namapolisa, isebenza namasosha. Ikhohlisa amalungelo ezibantu. Zimbabwe. So Smith way right. So votele into wrong ukuthi sithathele amabhuni lizwe. Sikathi silandele idot.
Studio 7 yabingelele abalaleli abasaka right na si right shaping. Yazi izinto ezikhunywa ngabantu bezana so sometimes uyakucidunguswele kumbe ngoyintshengo le ukuthiwa uyadapa uthambanisa abantu amakhanda. Nxa besithi khona khona amapolisa ayenza umsebenzi wawo. Waye amapolisa angikhona ehlala ethatha iside eli-1 sonke isikhathi nxa sekulezinto okufuze zilungiswe. Ngiyamuzwa kapho okhuluma ngezindlu ukuthi abantu bayakhela izindlu. Abantu bayakhe abantu abayakha izindlu emakhaya abantu abasekugoli eBotswana abaseku-America ngaphinga bayakha ngemali zayo abasuke bachizi ngane zabo zihluphekile zingelabazali ezama ukuyaphanda yizo izimali eziyakha izindlu akula zane yakhela umuntu indlu nxa futhi abantu bayakha izindlu yabanika imali nabantu bezane ukuthi bayakhelani nabantu izindlu ake izame ukusihlonipha bakithi lisihloniphe sibili sithole nzima emazweni lapho sibizwa ngamagama esingawaziyo ukuthi achaza ukuthini naphona lithi eZimbabwe kuright kuright kini leli dlawo into liyasuka
Studio 7 Studio 7 amavuko kustudio yazi ngilento eyisimanga nabantu bezana ngabe zoxoxa bethi umnankagwa ilizwe ulithuthukisile ikakhulu emathebeleleni thina abantu basemathebeleleni asebenze eZimbabwe thina mayebona imizi yakhiwa ekobulawayo ebona emakhaya ngapha siyakha siphakamisa imizi asiyakudevelop umnankagwa siyazenzela abantu bayasebenza phetsheya kobo-America kobo-Britain kobo Canada kupikuphi so abantu bezano bengabozitshela ukuthi bebona siyenza bethi ngumnankagwa o-developer ayikho into oyenzayo lo mdala ayikho yebo kukhuluma lokwenza izifori lokwembata isikhava lesi seZimbabwe uyakwenza lo so izano mnanazi izano mpela leyiphati yabanjani nje ibuka izinto ezingabukekiyo bakhangele iinto ezingakhangelekiyo bazenze ezibezini kubulala abantu nokuqotha abantu elizweni ya uyenzile kakhulu mnankagwa
Studio 7 sakubona kanye nabalandeli bakho vele ngihlale phezu koludaba mina lapho ngizathanda ukukhuluma kakhulu ngabantu bakithi abantu besintwini ma ngukuthi sibele umuntu wesintwini ulokhu sakholelwa ukuthi abantu baseMpumalanga kukhona itshintsho abazobuya lalo kusho ukuthi uloyiwe or uyaloya ngemva kweminyaka yonke la abantu belokhu bevusa betshintshana khona ngale bona bodwa when lokhu sakholelwa kuyibo sithi hayi ma singafa kubani futhi umuntu wakhona ngale uzowusa notshintsho hayi umuntu wakithi uyaloya siluloya abantu bakithi yeka ngisakhumbula Studio 7 ulethe umhla ngenye imini umhlaziyo lapota abantu bakithi khonapho ekhaya ipolitiki yabo ngeyabomatholwane yenza njengakontokolosho ukuthi baphonge ulandela nje loba yini yeka sikubo-50 something years kulokhu kungabi lo tshintsho ngenxa yokuthi abantu baphonge ulandela kuphela okwabomatholwane abantu bakithi asitshintsheni ukwenza asike nini sitshintshe umhlobo womuntu la kungabusi umhlobo wodwa kuke kubusa omunye umhlobo zama ukusekela into zakini niyekele ukusekela izinto zaseMpumalanga danko siyabonga
Studio 7 njani hayi lo ngobani sitholelo akakhohlwa akazikhohlwa ewazi lethu and ucabanga ukuthi asiboni ukuthi bona badirectwa iZANU PF namakhothi ukuthi benze kwenzele ukuthi indaba bayifike ekhothi vele ithole ukuthi yilokho vele abakutsheliwe ukuthi bakwenze batshelwa yiwo yiyo futhi ikhothi akusiyo ukuthi into abazicabangelayo ungobani sitholelo 7 ufuna nimsondele eduze nimtshele ukuthi uyobhekela nje ah la emhlabeni kancane umhlawu lomncane la
umsaka lo ngimbhekile wona into ilokhu zenza ni PF lay iyali ona ngoba izizwe sokuyiplaza lezano labangani bakhe bona bakhipha ama MP aye opposition ngokuthi emthethweni eParliament ba right yini kula lapho nombuzo nalo uqala ukuthi bona ba right uma bekhipha ama MP opposition eParliament ba right okwesibili iliphi ilanga lapho bake bavumela khona abantu bezimbabwe ukuthi bedemonstrate peaceful into bayifuna ophela bafuna ukube besenza abantu ngalizimbuzi zabo kuzaphela okwenza ngantiwa kumbe ilokhu zeni ilizweni sekuseni kagogo wakhe nomngane abangani bakhe kuzaphela sokuseduze ukuthi kuphele wena umsakha wena
balibonani ntunga njani basakazi ha siyabonga umnyaka sokuphelile lisisakazela izindaba sibonga kakhulu lonke kustudio 7 silenza lamehla amhlophe ukusebenza lazele iphutha umnyaka sithi impilo ende alibe lempilo ende sengena kulana umnyaka libe lokho lisisakazela ntunga kulondoda luyana okwangisiphela iprogram ekamthwakazi entshela ngomumo owelizwe lakithi ukuthi limi njani imingcele yakithi imi njani njalo lalaba amamhlophe i-Britain eyabuya yenza ngayo imingcebe ngemva kwalokhu ithe sibe sithethele umbuso bahlanganisa ilizwe amaprogramu akulana ngiyafisa ukuthi engabe uhlale owafaka isikhathi esini kungaba kubi nje kwabanye laba abazonda umthwakazi kodwa umthwakazi ngendlela engiyibona ngayo iyaphila ikhuluma into ekhona esimele siyisekele sibili nomumo welizwe lakithi ngendlela elimina kusobala sibili ukuthi sidle ingqoqo zomlomo njengathi emathebelelendi sawuthi hhayi imathebelele ngathi imathebelelendi yonke asilalula ungakhangele inkomo zisegwanti zisemathebelelendi okuthi bekumele ngabe sibe ibhata ekomsemathebelelendi siyenza ibhifu emathebelelendi kodwa konke lokho kaku kuliqiniso lokho okukhulunywa ngumthwakazi umthwakazi nisekele indodalwana ngabe sinike inhlelo zona ziyana kawazifaka sonke sisise kahle
studio 7 njani nonke wasakazi okhulumayo ngumthembo ngithanda ukukhuluma ngomama lo kuthiwa ngumanari lo nyamuzi yakhomenta kuthi ama-opposition afeka ama-adaption awafeka kanjani ama-adaption eyi ngizwa ubuhlungu umuntu ongumama okhuluma kanje umuntu ongumama ozeleyo abantu abangumama ngibazi bengabantu abanozwelo so yena ukuthi ngumama onjani ngumama oselahle ubuntu bakhe ngenxa yezanu p f aza kukhuluma amazwi abuhlungu angaka abantwana babantu bethotshwa bebulawa izanu p f naleyiphatha athi uyayisapota hayi kubuhlungu shona nabantu abangumama nxa sebeneengqondo ezinje neentliziyo ezinje ayilizwa liseyikulunga akusela into elungayo elizweni ayisekho into elungayo elizweni amazwi akho mama abuhlungu awafanelanga umuntu ongumama
studio 7 livuka njani eyi ngifuna ukuphendula lo sisi othiwa ngumanari wesisi manari ngoba uzwakala ukuthi awukabe ngugogo ukhulele kuliphi ilizwe yona othi ungabonthisani bihluphu ukhulele ngaphi ngoba the sungane uyamiramira susithi izana ayihlukumezi bantu ngoba nlayo usukuzani ukhulele ngaphi ngoba i-adaptile abantu bayafo uyakwazi lauthi izane iyabulala abantu ngoba usukuzani ususapota susengani thiwa kwakwazi ukuthi izane iyabulala futhi yazilikhohlakele bantu bezane umncane ngempela esayizini yakho umncane kodwa ngosusapota izane ukuthi izane ayenzile ukuthi ayibulali ngoba lawo kuzane liyazehlulekela abantu bezane hayi liyazehlulekela seliphambe ukuthi ngangena kuzane seliphambe ukukhuluma nento ezingayisizo awusakwazi ukuthi ukhuluma iqiniso nayo sowafunda amanga futhi liyazikhohlakele abantu bezane bengikuthembile ngithi uzokhuluma into elengqondo but hayi vele awuyangeke lokuthi uthi bakho bayenzana ba-adaptiwe abantu besifa be-adaptwa izane kodwa ba-britanian ba-adaptiwe yaze uyabhida siriyasiswana
studio 7 ijani yasiphila hhayi into ze-unit day hhayi ayisizwe ezisiphatha kahle siphonge uzwa phela kuthiwa i-unit day but hhayi asijabuli ngayo thina abanyisegangeni kunje asikwazi ukuthi i-unit yayisitshoni ajabula lami ukufundwa la amazwi ku-studio 7 igama ngumbucela ukungena ehlelweni
Studio 7 injani nonke hhayi mina ngithanda ukuthi ngikhume lolo ubaba uMalachi Nkomo ngento azikhulumayo ethi kune-development emathebeleland i-developer eshiwe emathebeleland iyiphi njengoba esigodini lapho enaphuma khona kogodlwayo le akunamgwaqo iy'moto zihamba nzima kodwa beloku kune-development yini abayidlayo bona kuzanu shouthi bona kuzanu bangeni bagcwalisa imikhaba yabo hayi sikhathele ngalaba abantu bezanu khathele beloku behlala bekhuma into zabo ezingaqedakala ezingelangqo ngemugatsheni esikodle
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Kwezemelika, izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe zikhala ngokuthi ikhisimusi yemazweni ayilahlonzi njengekhaya. Ikhisimusi yamazwe aphetheya ayinanzwa ngabanye, njalo lomkhathi uba mubi kakhulu ngalesi sikhathi okubangela ukuthi iningi litshone lizivalele ezindlini ngenxa yamakhaza. Kukanti abanye ngabathi lanxa umumo wezomnotho unganeno emazweni, bafisela ukuthi ngabe bayazihambela ekhaya ngalesi sikhathi sekhisimusi. Sixoxe lohlala ngapha kwele Melika unkosazana Sikhululekile Emilia Boboza Sibanda.
Hayi, thina ngapha emazweni sizidlalela nje siya esontweni silungiselela nje ukuya echurchi nje. Ayifani lasemakhaya ngenxa yokuthi emazweni abanye abayinanzi njengokuba inanzwa ekhaya. Lana emazweni ngenxa yokuthi kulabo ama-Muslim lama-Jewish, so abayinanzi ngendlela esinanza ngayo ekhaya ebalikhefu elide kakhulu.
Abanye bathi umkhathi wesikhathi sekhisimusi emazweni uyenza ilanga lakhona lingafani lele khaya, wena ukubona njani?
Kungaba liqiniso lakho khona lokho ukuthi ngoba umkhathi wakhona awufani lasekhaya. Kunje namhlanje lana eWashington DC kuyanetha, kuyagodola, ekhaya kuhle, izihlahla zihlumile, igreen ihlumile ngapha, thina sisemakhazeni.
Kodwa abanye ekhaya bathi ikhisimusi abayikholisi njengensukwini ngoba imali iyasilela. Ngapha emazweni njengoba kungani kuyancwebeka, kodwa likhala ngokuthi akujabulisi, ungathini wena ngakho?
Hayi, leyo umbuzo onzima kakhulu ngoba thina ngapha akusijabulisi. Singathi ukuthi kufana nalo isinto esithi amajoda awela bangalambisi. Thina ngapha silamajoda silambisa ekhaya, babeyidinga impela ukuthi bajabulele ikhisimusi kodwa bengalakho. Kusho ukuthi yikho ke lokho okuhluphayo. Angazi-ke indaba yemali ilo uhlupho njalo lakhona lokho ukuthi izulu lingafani. Kathesi ngalibona izulu laline isikhathi sisesekhona, ngalezi zikhathi zabokhisimusi abantu bayabese abaningi sekuhlumile, sokulezinto ezininga asebezenzile asebezithola kumahlumela kulo nyaka akufani. So indaba yemali, eyi, mina ibuhlungu yona, angazi ukuthi ingayenziwa njani.
Ungafisela ikhisimusi yangaphi, emazweni kumbe ekhaya?
Yazi, eyasekhaya ikhisimusi phela, ikhisimusi evuthiweyo. Ma kuthiwa ikhisimusi ekhaya, kuyabe kuyikhisimusi evuthiweyo. Emazweni akula khisimusi. Emazweni ngangitsho siyazihambela nje enkonzweni lo mndeni wami, sifike sehlangana. Ma sisuka ngale lo mndeni wami sibuya endlini sesizocelebrate-a singumndeni sibalutshwana. Kodwa emakhaya kuyatshaya amarediyo, kuyajayiva, izakhamizi ziyahlangana, abantu bayanatha amatshwala, bagida, bayezani. Kodwa-ke ngisho-ke lalelo lemali yikho sokubuhlungu khona ukuthi imali abayitholi ngoba besemakhaya. Manje angiyeke ngisho ukuthi mina ma ngingaya ekhaya ngoba ngiyabe ngisuka ngapho, kuyabe kulo mehluko kulo muntu osekhaya. Mina ikhisimusi ngiyifisa isekhaya.
Lo-ke ngunkosazana Sikhululekile Emilia Boboza Sibanda, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Washington DC.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. kumsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Siyabonga Zulukandaba, ngiyathemba libe lekhefu leChristmas elihle. Asidibaneni njalo kusasa ngelanga leBoxing Day. Kodwa ke silazo ezinye indaba ngo 7:30.